Anaka.
So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 17 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Uhulumende wamukele amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezinamakhulu amane 40,000 awaphiwe ngele India izolo. IMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora ithi kungamanga ukuthi umgcini sihlalo wayo umnumzana Morgan Komiti usephuma kuleli bandla. Kulezibotshwa ezingu 206 eziphakathi kokuloba imihloliso esukela kweka grade 7 kusiya kwe-ole A-level zisemajele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi lwamukele amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amane 40,000 aphiwe leZimbabwe ngele India izolo. Kumbiko eliwethule enkundleni ye-Twitter, lolu gatsha luthe umkhuhlane lo uyingozi enkulu. Ngokunjalo lukhuthaze abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ukuze bazivikele. IMDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora ithi kungamanga ukuthi umgcini sihlalo wayo umnumzana Morgan Komiti usephuma kuleli bandla. Leli bandla lithi imbiko ekhitshwe ngumuntu obezithi ungukomiti enkundleni ye-Twitter kayivelanga kuye kodwa idindwe isigilamkhuba ezingabaxabanisi. Imbiko le iza ngesikhathi kulokudlephana okukhulu kuleli bandla phakathi kukaMonsora lomsekeli wakhe uNkosazana Thokozani Khuphe, yena osecele umthethwandaba ukuthi umise ukuxotshwa kwakhe kubandla kanye lasedale lephalamende nguMonsora. Sixoxele sikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube.
Imilayezo le ebesiyibona ebulenjini kuTwitter ayiveli kuye, kulokuganga, kulokuxhwala okwenziwe ngabantu bephakamisa leyo mlayezo bezenza engathi ngubaba uKomiti. Ubaba uKomiti nguchairman womhlangano webandla leMovement for Democratic Change, njalo nguye oyibambe esidukwini ekufuqeni konke okumayelana lamalungiselelo eCongress ngoba kungaphansi kwehofisi lakhe okuningi kwakhona. Ngakho ke uyalwiswa ngabantu ikakhulu abangafuni ukuthi kube leCongress, uyalwiswa ngabantu abangafuni ukuthi National Council yenze izinqumo zokuzihlola ngokuzikhandla ukuthi amalunga ethu edale leParliament lamaCouncillors ethu aziphatha ngendlela esenza okuqondileyo ekupheni abantu lokho ababavotela khona. Ngakho okuningi nje okwenzakalayo kuhlangana lehofisi lakhe ngoba yilo elibamba imisebenzi yansuku zonke. Ngakho yikulwiswa nje, okunye elwiswa ngaphakathi kwebandla, okunye elwiswa yiZanu PF esabayo ukuthi ibandla leMDCT nxa lingavele liqine ngendlela elisukuma ngayo khathesi lingayidlisa lugrubhu ukhetho olulandelayo oluka 2023.
Siyabona ukuthi kulokulwisana njalo kubandla lenu phakathi kuka mnumzana Douglas Monsora lo msekeli wakhe uNkosazana Thokozani Khuphe, yena osedonsele uMonsora emthethwandaba. Kuhamba njani khonapho?
Udaba lukamamukhuphe lusasemthethandaba ngakho njengebandla asithandi ukuthi sigamukele singene sijule odabeni okusamele siphiwe isixazululo ngamajaji kodwa nje engingathanda ukukubeka sobala ukuthi kumhlangano wethu weNational Council odluliweyo akade uchewa ngubaba uGomich awukuzangwe kuxoxwe ngitsho lakancane ngodaba lokuthi umamukhuphe kaxotshwe kazange angene ku-agenda yokuthi kuthiwa kumele axotshwe akula nje ngitsho lakancane lapha okwakhulunywa ngaye khona kufaniselwa mhlawumbe and ayikho ingxoxo eyenzakalayo esingayenza ukuthi ukucabangela kwakhe ukuthi uyaxotshwa kube lesizathu kumbe kube lesithunzi seqiniso phakathi kwakhe kodwa okusimangalisayo njengebandla yikuthi usuke waphakamisa lesi siphakamiso wasisa enkantolo wasebeletha amakansila amameya amabili ibandla ebelivele lihlezi lixoxa ngabo ibandla elithumele amaqula izikhathi eziningi ezimbalwa zisiya kibo kubogweru zisiya kubochitungiza zisiya ngaphi kwamanye ama-councillors zisiya hlolisisa ukuthi abantu basebenza njani kokunye kwatholakala ukuthi kule corruption enengi kakhulu engeke ibeke ibandla le-movement for democratic change esigabeni esihle kubavoti thina njengebandla i-corruption kasiyifuni njalo thina njengebandla singabona ukuthi kukhona ukubona phakathi kwethu asilazo inhloni zokuthi sitsho ukuthi kulokubona phakathi kwethu sibe sesikhipha lelo tamatisi elibolileyo phakathi kwebasket.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT. Abadala bathi akulahlombeleko ngokufelwa. Lo ngumutsha okhanya usipha umdlandla izibotshwa ezingamakhulu amabili lasithupha 206 eziphakathi kokuloba imihloliso esukela kweka grade 7 kusiya kwe-ole A-level zisemajele. Ugatsha olubona ngezezibotshwa olweZimbabwe Prisons and Correctional Service lwethule imifanekiso izolo eveza abapikayo laba besemaklasini njalo begqoke ezamabhantinti beqhuba izifundo zabo. Lothi njalo imihloliso le ikhutshwa lugatsha olukhangelane lokuvivinya abafundi olwezimseki lusebenzelana labamajele ngoba kulilungelo lezibotsha zonke ezifisa ukufunda ukuthi zithole ngokugcweleyo leyo mfundo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana efidlela Ncube.
Imfundo lilungelo liqakatheke kakhulu ebantwini okungafanelanga balithathelwe ngoba sebebotshelwe icala elithile. Kumele noma ngogwetshelwe ini noma ngokuyiphi ijele abethole ilungelo lokufunda athole ithuba lokufunda engabhadali abhale grade 7 abhale o level abhale a level abhale ama degree afunde ngoba kuyindlela futhi yokuguqula isimilo sabantu okuthiwa yi-correction. Yingakho sekwathiwa khona i-correction services, correctional services, ukuthi kuyindlela yokuqondisa isimilo lokuziphatha komuntu aphiwe indlela entsha yokuziphatha. Ilungelo lokufunda liyamguqula ke umuntu angalisebenzisa aziphathe ngendlela entsha. Bathi njalo nxa sebephuma ejele sebelendlela ezintsha zokuzuza imali bengasasebenzisi leziyana ezobugebengu bengakade bezisebenzisa. Ngakho ke ilungelo lokufunda liqakatheke kakhulu kakhulu kakhulu.
Yebo, kuyajabulisa ukubona izibotshwa lezi iziloba imihloliso yaso. Kodwa ungathi abantu ababotshiweyo bayawathola yini amathuba aneleyo lemfundo eneleyo enza bathole imisebenzi kumbe babe lempilo ezingcono nxa bethe bakhululwa?
Bekufanele ukuthi ngabe zonke izibotshwa ziyathola ilungelo lokufunda ngendlela efaneleyo ngezibotshiwe ezisemakhaya, emajelelane, kuma-district, ezisemadolobheni noma kungaphi. Zifundise zonke izinto kodwa lokhe lelo lungelo lingatholakali ngendlela efaneleyo njengalokhu labangaphandle abangekho ejele bengalitholi ngendlela efaneleyo. Ilungelo lokufunda kaligagcwaliseki ngendlela efaneleyo eZimbabwe. Banengi abantu abafuna ukufunda lokho bevinjelwa yimali lamali ehluleke ukuqhubeka ngemfundo yakhe. Baningi abantu ababefuna ukufunda kakhulu abaphelele ku O level abanganelisanga ngoba bevinjelwa imali, abanye bephelele ku A level bavinjelwa imali, abanye baphelele kuma degree abaqala abanye bangayiqedi bevinjelwa imali. Khona lokho akufanelanga kube khona, ilungele lokufunda kumele libe khona kuye wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi le mali inengi kumbe incane, kumele bonke abantu bafunde ngoba kuyasiza ikakhulu ezibotshweni njengoba senge ngasho ukuthi kuguqule isimilo sabo baphume sebenendlela yokuphila entsha engayisiyo lakade beyisebenzisa.
Kuyini ongakukhuthaza okungenziwa ukuze kuthuthukiswe impilo zabantu ababotshiweyo, kungaba ngabasemajele kumbe lapho abaphuma khona?
Into yokuqala nje vele kumele usibe kwazi ukuthi abantu ababotshiweyo abasemajele basala lokhu bengabantu, asizozinyamazana. Yebo kambe abantu bangabe besenzele kabi, basiphatha kabi, kwazi kwagcina kufanele ukuthi bagwetshwe bayehlale ejele. Kodwa okokuqala nje amalungelo abo njengabantu kumele agcinwe, avikelwe ilungelo labo empilweni, ilungelo lesithunzi, ilungelo lokufunda lona leli esikhuluma ngalo. Wonke amalungelo kufanele ukuthi babe lawo, ikakhulu lona lele mfundo, ngokuba imfundo yevula ikusasa lomuntu libe lihle, akwazi ukuqhubeka ngempilo engazange wayahlala ngempilo yobugebengu. Ngakho ke asibenzeni lanxa besejele bazuze amalungelo onke afanele ukuthi baphile njengabantu bonke, kungela kubancisha amalungelo. Amalungelo yikho okuqakathekileyo ukuze abantu abasemajele baphume sebeyisimo esitsha, ngokuba angaphathwa kabi, agcinwe kabi, kumenza abe ngumuntu omubi kakhulu. Lokho kuthiwa it hardens umuntu, aphume seyisigebengu okwedlula lokhu akade yikho khona.
Umnumzana Fidela Ncube ulwela amalungelo kaZulu njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Uzulu weBinga uthi udinga uncedo lokulungisa ikliniki yesiyabhuwa ethethwe uphahla ngumoya oze lezulu elinengolaka olukhulu ngolwesibili. Kube lo monakalo ofanayo njalo esiyabhuwa primary school. Sixoxelo wake wamela isigaba seBinga North edalele parlamente umnumzana Prince Dubeko Sfanda.
Kahle kahle okwenzakeleyo yikuthi ngemva kwayizolo kube lezulu elibe lomoya omkhulu eBinga endaweni zabo siyabhuwa. Izulu lelo ke laseli wisa izihlahla njalo laseli khipha ophahla lweklinikhi lezinye izindlu esiyabhuwa kliniki. Isiyabhuwa kliniki yiklinika etholakala ngomgwaqo wokuphuma usuka eBinga usiya eGogwe okungaba ngamakhilomitha angu-100 ukusuka eBinga. Ulapho okule clinic yona leyo, leyo clinic yiclinic eyiyo eserva amawadi amathathu aweBinga North ahlanganisela iwadi okuthiwa yiKhalungwizi labantu bayo bonke, iwadi okuthiwa yiNavusenga lapho okuyikho khona yakhelwe khona leyo klinika, iwadi okuthiwa yiNagangala sinampande ngoba lawo mawadi kawala maclinic awo. Bese kusuka khona apho sokusiba labantu nje labo abanye asebekhona ama-settlement amatsha asekhona ngaphakathina eseduze kwaleyo ndawo ohlanganiso songo labo kaPinda. Abantu bakhona bonke bebeselatshwa, bebehamba besiyakhululekela khampani omama, kodwa kathesi hayi akusela lutho.
Ungathi unganani umonakalo obekhona njalo ncedo bani oludingakalayo?
Umonakalo obekhona ube mkhulu kakhulu. Uncedo olungafunakala ikakhulu kathesi ngama-asbestos sheets mhlawumbe angakwana angaba ngu-70. Kuyafunakala i-roofing timber, amaplanka okubophisa uphahla, kuyafunakala amaglazi amawindi, kuyafunakala izivalo ezingafika phose ngama-20, amasamende ayafunakala, izipikili, ipenda, ingubo zingatholakala noma ezingama-20, lama-matras, lamaphilo, lama-bed sheets, senzela omama laba ababe bezithwele ababe bemelele ukuthi bekhululeke esibhedlela. Ngibona ngani yilo uncedo olukhulu olungabe lufunakala kuleyana ndawo enkomo.
Umnumzana Prince Tubeko Spanda wake wamela isigaba sePinga North edalele parliamente. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi kubotshwe unobhala wekansili yedolobho lePlumtree umnumzana Davis Dumezweni Luthe esetheswa icala lenkohlakalo elisukela ekuthengisweni kwezitanda zokwakhela izindlu ezibiza izigidi zemelika phose ezimbili i-$1.8 million. Isayithi ithi umasipala weVictoria Falls uzavalela amanzi bonke abehluleke ukuwabhadalela phakathi kwenyanga ezintathu ezedluleyo. INew Zimbabwe yona ithi inkantolo yethu le isinqumo ivumelana lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ekuthini aphe ubufakazi ngudlu kudaba lwama cala etheswa owake waba ngunkosikazi wakhe uMary Mubayiwa. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani mthwakazi omuhle linjani ngezindawo ngezindawo. Hayi mina ngiyaphila ngapha kule Brandfisher eJohannesburg. Hayi, kuthaza nje wonke umuntu esindebeleni, nje wonke umuntu eMathweland, leMidland. Sidalwa singasupporta phela umthwakazi. Supporte phela umqondisi moyo. Ngoba mina mbonani nguye umuntu obuya ngeqiniso esindebeleni. Ngoba mina kambona ukuthi kunomuntu waseMashonaland ongafufotela umuntu wasesindebeleni. Njalo kulabanye abesindebeleni abathi thina silobandlululo, kodwa hhayi mina ngithi thina silabandlululo. Ubandlululo uqala ngabo abantu besishonile. Umuntu osindebeleni ma engakuboni lokho, hhayi usesemuva, usavalekile amehlo, amehlo akhe kakavaleki. Yena kabonti abantu besishoneni yibo abasibandlulula kudala, ngokungathi akhanyela manje since 1980 kubusa umuntu waseshoneni. Vele abantu besindebeleni babafake uva vele bahlala besemuva noma azokhayela izindawo zalezi eziqhathekileyo khona kumaminista. Vele kuthola kuyiwa abantu beshonini abakhokheleyo. So hhayi ubaba umqondisi nambona ngani ubuya ngokuzovula amaNdebele amehlo ukuthi babone kumele sizivuse lathi sizimele njengesizwe sikamthwakazi. Hhayi ngiyabonga mthwakazi omuhle.
Studio 7 izo zonke izindawo zelizwe esithi hayi bo siyabezwa impela abebandla lezaluPF kulomhlangano obizwe ngupresident weMelika uJoe Biden bekhala bethi bona ngabala ndaba kufanele bengabi nendaba ngani ngoba bona bayadla basutha. Lama bengathi bona ngabala ndaba kufanele bekutsho lokho bezama ukuvala inhloni zabo ukuthi vele bona bangabantu ababi emphakathini osokuzosukwaziwa ngumhlaba wonke jikelele ukuthi hayi vele kuyabe kufana lokuthi ugezise ingulube ukwazi ukuthi izophinda ibuyele edakeni. So isidingo sokuthi uyigezise vele siyabe singekho, kufanele vele sivele iyeke. Yikho lokho abakwenzileyo. Siyabeza impela bathi eZimbabwe uhamba kahle, akulanto ehamba kahle ngoba bona betheswa izijeziso zenotho yakhala ngama-sanction imihla ngamalanga. Kanti ke bona ama-sanction lawo bathi kawasuswe. Okokuqala kufanele bona njengebandla leZANU-PF ama-sanction bewasuse kuqala kubantwana bonke beZimbabwe abayethesa abantwana beZimbabwe. Kathesi ama-taxi eZimbabwe kawasebenzi, kusebenza ozuku. Nama-sanction nalana bafakela abantu, abantu sebephila nzima nezingane zabo emakhaya. Kanti ke babethenge ama-taxi ukuthi waziphisa imuli, kodwa lawo ma-taxi asasebenzi, izijeziso zona ziyanda.
Salibonani, salibonani, kusukho sesa. Mina ngumama ohlala eMaphini. Ngiyacela bakithi ngiyacela njengoba sokulimo lidithi. I-corona le siyayizwa, siyayizwa sikhona kodwa sicela bakithi. Ivule amabhodi abantu bethu bezosibona. Hamba abantu bethu sizazi sifike ngasibonana ngendaba yekhona. Siyacela, siyacela uhulumende weSouth Africa lohulumende waseZimbabwe. Libavulele. Kambe nxa ezabuya sisuke e-SKT umsebenzi for a week. Abuya ahlale ku-quarantine 14 days. Kanti uyathola umsebenzi usuphele. Siyacela bakithi, siyacela. Sicela lisisize bakithi sesibakhanuka nabantu ababo babafuna ukubabona.
Studio 7 salibonani lonke basakazi siyalithanda ngeNews izenzo ezimnandi kangaka ngidinge ngikhulume ngabantu bakithi eMandebeleni abantu bakithi eMandebeleni badingani kuzani kuzani badinga lokhu bangeniswa ikunoda bafuna ukunoda kuphela babona ukubana umsebenzi wokulwela ilungelo lobuntu zima bazafa bengadlanga izimali lezi zokukhwabanisa ezobumenemene bangena ke kuzani ogawula abagalula abasakwazi kibo qondisa imoyo sikhokhele ndoda sisifone okuningi lapha kithi hayi kayiqunywa iZimbabwe ngangeqiniso kubhaliwe ndlandi ukuthi umngcwele ula kawuphuma umngcwele kube sobala thina umthokazi sizimele sodwa sibusa umbuso urhulumente wabantu ngabantu ilungelo loluntu lihlonyiswe hayi lokho esikubonayo kulizwe salilwela kodwa kwakusacaci usmithi sokungani wayengcono ngoba sasinathi Okay, twice think you're wrong. Pigan himself has
sanibonani abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo ah kodwa siyahlupheka abantu besindebeleni loba abantu besayala nje bethu bandlulula ubandlulula ah kodwa kula muntu ongawuboniyo ubunzi abantu ababhekane lawo abantu bakithi bayahlukunyezwa bayathathela izimali abantu besindebeleni bayathwele nzima ungabhekisa ama road block yonke indawo amashona wodwa ukuze umtethe ubandlulula ubandlulula ubona kuyibo abagcweleyo abaqhashwa ngamashona kuphela ezindleleni lapha yibo bodwa njengento eyenzakala ebhodi ebhambazi ebutswana ibhambazi laphana island isi-out of order leyanto leyana laba abantu abasafuni ukubona umuntu evele egoli amapolisa la masosha kubonakala nje uvele egoli kumele ubanikeze imali uwubona nje ungawonanga ngokuba uvele egoli singazi kibo labasuka khona e-RL ukuthi bayenza yini le nto le abayenza kithi esindebeleni kube ngabafoti laba abalayisha impahla bathwalishwa nzima ukudeclay impahla umuntu uzithajela nje echaja nje ebheke eceleni kulabo abantu basebenza nzima abantu badonsa nzima abantu bazamela imuli zabo bazamela imuli zabo abantu siyacela mpela i-corruption kuyana ukuthi kuyenziwa iplani ngayo hayi qinisa kumele kuyenziwa iplani mpela ngoba le nto i-out of order abantu basebenza nzima abantu bayesiyabona imuli zabo not ukuthi sifake amasosha lamaphoyisa kamnanga kwakubhajeti
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amazwe abalisa yona iMelika, iBhilithane, iSaudi Arabia kanye le-United Arab Emirates aseveze usekelo lwawo phezu kwesivumelwano sokubuyisela esikhundleni inhloko kahulumende yakwele Sudan uMnumzana Abdalla Hamdok uyena osuswe embusweni libutho. Umsakazo munye uthi unobhala jikelele we-United Nations uMnumzana Antonio Guterres uthi umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka ugcila kanti njalo awusoze uqedwe ngamajekiseni kuphela. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden usekhuthaze amalunga edale lephalamende ukuthi epasise isikhwama sakhe se $2 trillion esibizwa ngokuthi yi-Build Back Better, sona athi sijonge ukuphathisa abantu abaswelayo kanye lokulwisana lokuguquka komkhathi. Kumbiko awethule izolo, uBiden uthe iMelika lilizwe elilamathuba naphakade, njalo uthe lawo mathuba afezwa ngamaphupho abanzi. Ngakho uthe kubalulekile ukuthi amalunga ePhalamende apasise isikhwama sakhe. IPhalamende yaphansi, iLower House, seyapasisa lesi sikhwama, kwasala idale leSenethi lapho sokulobunzima khona ngoba elinye ilunga lebandla likaBiden elamademokrasi uSenator Joe Manchin esala ukuthi isikhwama lesi sipasiswe sikusimo esikuso. Uthi kunenge okumele kuguqulwe. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ukwehluleka kwesikhwama se-Build Back Better esikamongameli uBiden kuyacacisa ukubana ukuba le senethi eyi-hung senethi efana lale esilayo eyi-50-50 phakathi kwamademokrati lama-republican kuyatshengisa ukuthi ayizikho izinto ezingaphumelela ma lingathola omunye wenu sithi yena sasapoti into ade livumelane ngayo ngoba i-close up nokuyikhipha yiyo ebeyiyona ebigcizelele i-Build Back Better ngoba abantu bebefuna ukubona ukuthuthukiswa kwabantu nengane zabo ngale child tax credit ade kumele i-extendwe ngomnyaka omunye. So kuyadanisa kakhulu ngoba next year kuyabe sekungumnyaka wokhetho ama-midterm elections, so kuyadanisa kakhulu. Bekumele ukuthi singene 2022 isiku high ground kusupport evele ebantwini ngoba bebona sisenza lokhu okwathenjiswayo ngamademokrasi.
Bengehluleka kokuphela ubaba uBiden lamademokrasi ukupasisa isikhwama lesi, ubona kubaphazamisa lokho kukhetho okhuluma ngalo lolo.
Kubeka amademokrasi kudanger kuma-midterms ngoba ama-republicans azoyenza kube yi-campaign issue. So abaningi bagcina sebengasafuni ukuba ku-forefront, labo sebesesaba ukuthi kuma-constituents abo maybe ayikho popular. So I think to some extent it divisive between ama-democrats lama-republicans ngoba ibill deal with ama-haves lama-have nots. So ama-haves wona awayi-need le tax credit, le child tax credit, kodwa ama-have nots ayayi-need ngoba iyanceda kakhulu ngoba abantu abaningi uthola ukuthi uyasebenza and imali ayiholayo ayikho enough ukuthi ingane ithole i-care ma yena esemsebenzini ngoba ingane ziyayinida i-aftercare. So uhulumende lapho bezonceda ngale child tax credit abantu abanjalo. So uthola ukuthi laba ama-have nots bona akubahluphi lokho. That's why abo-Joe Manchin ngoba i-West Virginia is mostly Republican even though yena engumdemocrat ongusenator walapho. So naye kumele adense to i-tune ye-constituency yakhe and that's why, but kuzolimaza ama-democrat ngoba kuzokhombisa ama-loopholes in the way abenza ngayo izithembiso.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo usekela ibandla lama-Democrats. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende wamukele amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amane 40,000 awaphiwe ngele India izolo. IMDC ithi ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monsora ithi kungamanga ukuthi umgcini sihlalo wayo umnumzana Morgan Komitsi usephuma kuleli vandla. Kulezibotshwa ezingu 206 eziphakathi kokuloba imihloliso esukela kweka grade 7 kusiya kwe ole A level zisemajele. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.